Iziphathamandla zikahulumende ezisanda kubulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 zigoqela obephethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uretired Major General Sibusiso Moyo, obephethe uhlangothi lokuthwalwa kwempahla uJoel Biki Matiza, lobekhokela isabelo seManicaland unkosikazi Ellen Gwaradzimba. Abanye ababekuhulumende asebebulewe ngumkhuhlane lo ngowake wakhokela i-5th Brigade lohlangothi lwezokulima uPerence Shiri, owayephethe uhlangothi lwezibotshwa uParadzai Zimondi, lowayephethe uhlangothi lwezemfundo uEnias Chigwedere. Kubikwa ukuba iningi lalabo abaphethe inhlangothi zikahulumende sebesukile emadolobheni bayahlala emapulazini nabo ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane le-COVID-19. Umoyo yena kukhangelelwe ukuba ungcwatshwa emathuneni amaqhawe e-National Heroes Acre ngolwesithathu. Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abantu izolo ukuba umkhuhlane lo kawukhethi muntu, loba nje kukhanya engani seliphansi inani lababulawa yi-coronavirus.
The situation is very worrisome.
Sesisethusa lesi simo njalo siyatshengisa ukuba sizaqhubeka sisibi. Kodwa ithemba lisasekhona njengoba sesibona inani lasebesinda kiwo seliqhubeka liqonga.
Once more beginning to creep up.
Udokotela Gary Shava uthi abantu kumele balandele iziqondiso ze-COVID-19 lockdown lalokhu okwethulwa yinhlanganiso ye-World Health Organization.
Umkhuhlane lowo awukhethi muntu, sonke sisengozini yalo mkhuhlane, ngokunjalo kumele sihlangane sincedisane ukuthi siwulwise umkhuhlane lowo.
Umnumzana Believe Kaule owebandla le-ZANU PF uthi kumele abantu bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Kudinga ukuthi sibili kakhulu abantu bazivikele ngokulandela sibili imithetho naleyana ebekiweyo eyiyo evikelayo abantu.
Kulabanye abantu enkundleni zokuxhumana abahleka beqethuka ngokubhubha kweziphathamandla zikahulumende besithi le yindlela uNkulunkulu alungisa ngayo ezombusazwe eZimbabwe. Iziphathamandla zikahulumende ezinjengomnumzana Nick Mangwana zithi akulabuntu lokhu. UMangwana wethule umbiko enkundleni yokuxhumana eye-Twitter esithi umkhuhlane we-AIDS wathi ungena emphakathini akulamuntu owahleka omunye. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT.
Siyakubona okwenzakala kunkundla ze-social media ukuthi abantu sebejabulela ukufa kwabantu. Thina njengebandla le-MDCT asikukhuthazi lokho, njalo siyakusola ngoba kuyisenzo esingelabuntu.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abafika phose amakhulu amahlanu 484 bahlolwe batholakala belomkhuhlane lo. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 31,000 asebehlolwe kusukela ngombimbitho nyakenye batholakala bele-COVID-19 abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 21,377 sebaphepha kumkhuhlane lo osubulele abafika phose inkulungwane 974 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.